ngangiphethe ipassport iexpired passport eyiyo elipermithi phakathi ngangingaphathanga amapassport ami oyi-2 njengoba ewu-2 kukhona entsha kukhona endala eyiyo enepermithi phakathi kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi ngangiphethe endala ngoba iyiyo enepermithi phakathi so kwangihlukumeza kakhulu lokho ukuhlala kwami ejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu
kuyini okucabangayo pho uzambophisa yini uhulumende
ekubophiseni uhulumende we-South Africa angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lohulumende ngoba lenhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe angizazi kahle inhlelo zakhona so angikho sure ukuthi nginawo lawo mandla ukuthi ngamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa kodwa-ke if ngingaba lawo mandla kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela
uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi sama-Zimbabwe exemption permit namuhla okuyipermit oyiphetheyo
njengomuntu ophethe i-ZTP njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi ngizizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sika-minister kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichansi nga-aplayela i-waiver njengabanye kodwa kwangibambezela kakhulu lokhu okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilokhu ukuthi manje lesikhathi ngisejele ngingaspenda imali eziningi kakhulu kumaloya so ukuphuma kwami bengingasenamali yokuthi ngi-aplayele iyo-waiver njengabanye okungibanga ukuthi yiyo le nto engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi uku-aplaya i-waiver njengabanye angisazwisisanga-ke lapho ukuthi abanganga-aplaya ama-waiver bona kwenzakalani ngabo kule stages esitsha esibekiwe.